kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukhansela khona ngale-ke efilabhosi. So lapha ngizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana, aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana khathesi isuku zanamhla hhayi awaphathanga kahle, ngoba umama naye ngazimbeke esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Awusiyo yonke nje imizi enjalo, eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama wafike echochobele bele phakathi kwabanye umama, ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ingabe hleka iyafika ngabe ekhaya ethelezini. Umama kathelezini emabhini lapho
singathi kwenziwa kuyini khonokho. Iye kwenziwa kuyini
kokunye baba, obaba abanye balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambi kuhle usefika ebhodiselwa kusosikazi.
Ye bantu, yikho kugcina kuhloko
kakhulu. Abantu khululeki nje.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodwa balolo?
Obaba kabakhulumi bathi labomama bayasidelela, bathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okuyokumangalisayo ukuthi ubaba omunye akwanisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe basikuhlukulile umama khonokho yini. Esithi sakathi kumama umnikazelile akumkhiphele igogokele lamabeli umama lo. Umama ngokesabngokesaba isigayi amkhiphele, kambe ayisikho uku-abusa ilungelo lakhe yini. Kuze kuyi-abusa umuntu esegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama, omama nabo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe nje. Ayisiko futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye iy'ndlela ezibuhlungu. Abe nabanye babeseleli ubaba nabo ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndalo njalo yayisifuna abadala, abadala sibili. Ngoba nxa umama uzefika esekhangele umkakhe nxa eleli yakhe eceleni basayibona njengendoda. Naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangele umkakhe basamboni njengomfazi, akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligoqela yonke into. Ubaba lomama bathandayo egumeni uzwa khona uyazizifihlekile nxa kunjalo.
Akubakhuza abadala lapha bolaba abajadileyo ukumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la?
Bomama, amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho, kuhloniphini kakho, ungenzi kubi kini kakho. Kuzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini, kubuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wawuthuthela wahamba wawuthetha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi wawulawo, kodwa siwuthethile lapha namntekhaya. Usimbona lokhu nalokhu kenyeli uselichapa basagezi, hhayi umuza wakhiwa njalo njalo umuza wakhiwa ngentongo, uwakhiwa ngokubekezela nangothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khonokho okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lothando into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona ba, kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidingo sokuhlukuluzana. Hhayi eminye imizi siyabona lithamini, kodwa-ke ngikucabanga ukuthi ikakhulu i-80 asebe badala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sonye balahle omunye. Laba batsha abaningani, angikwazi ukuthi umoya losowavela ngayo. Omunye layo uthi yami ngiyahamba ngiyithinge-ke nto omunye layo uthi ngiyathatha omunye umfazi yathike kadeni kake ngizangokuhlonipha. Abantu abathandana kuzekazi bayalahlana ebhedena bekhulu balahlane bahambe bethe ematshwaleni-ke bethanda kulezo buya behlalela bazela khona-ke bebambenizana
Ubone nje Madube lapha ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khonangale eVilaposi njalo yingcweti kwezamasiko esintu. Ungathina lakusasa Madube belilami namhlanje uMthembu Zithembayo uGibbs Dube uhlelo lwabesifazana bengimele usithandekile Mhlanga weStudio 7. Hhayi-ke walamhla kwanele.